Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 14 kumabasa 2024 ngukipsi dube. Endabeni zethu lamhlanje. Usibalukulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe uwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu oWorld Bank International Monetary Fund.
Orege mkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana langesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga nzima.
Bakhala abantu abaningi ngezigi kumbe iZimbabwe currency yena le Zimbabwe gold.
Abangane sebeza kuma ukuthi bathelele lo olwa lomngane wabo okuyikuthi abangane beIsrael bazakumale Israel abe Iran bamele Iran ngapha
hele Iran lihlasela Israel ngamabhombo amanengi zalethulela ezamasiko ezabatsha ezokukholo lwesithethu lezemidlalo zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Usibalukulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe ukwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu oWorld Bank le International Monetary Fund. Iziphathamandla zebhanga leli zibika ukuba umnumzana John Mushabanu uhamba labanye bakhe kanye leziphathamandla zikahulumente. Le imihlangano eyenziwa minyaka yonke eWashington DC ecubungula ezomnotho emhlabeni wonke jikelele. Kusenjalo bayakhala abantu ngohlobo lwemali yeZimbabwe Gold kumbe iZiG. Sixoxe ngodaba lolu lonkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ezitaladini koBulawayo.
Lokhe kungene imali naleyi abayidizik. Ayi, umsebenzi ungani usamile, akulanto ehambayo. Abantu abaningi bakhala ngokuthi ukuguqulwa kwezimali zabo from ama-RTGS akade belawo emafonini kumbe kuma-bank account abo kubanike i-confusion. Kwamina lami nginze ngibe le-confusion yokuthi sigcine singakuzwisisi ukuthi kuguqule izimali sokumele sitshintshe sisebenzise lokhuyana nalokhuyana. Ngokunjalo kwenze le business yangathi ayihambi, akwangabi le mali. Abantu abaningi besathi bona bakhala ngokuthi abakayizwisisi le mali ukuthi isebenza njani, izasebenza njani. Futhi thina sesikhangelela ukuthi emsebenzini wethu njengama-cross border traders, limali ayisoze ilethe futhi kangako utshintsho, ngoba kusafanele futhi siphinde sibuyele emkambo omnyama ukuthi sithole i-foreign currency. Kungoba singeke siyithole emabhenki, singeke siyithole abayithi official bank rate, so kumele siyilande emkambo omnyama. Okwenze futhi ukuthi imali leyi ithe mhla kuthiwa iyasungulwa, babeyithi bona i-13.8, kodwa kungakafiki amalanga amabili imali leyi emkambo omnyama usukwanisa ukuyithenga nge-16.17. Ngokungakho akusebenzeki, kusebenzeka nzima. Le situation yakhona yokusebenzisa imali yakhona silokhe sivine kuthengeni airtime. Sinanzelela ukuthi ithe isingenlela imali kwakhwela konke lamadatha. Abanye kuyabe kudinga ukuthi sithengise izinto zethu ngokuthi sifake kuma-social media platforms. Idatha lakhona ngamaviki yena la asekhona sesinanzelela selidura okudlula ngesikhathi se-RTGS ukuthi idatha belime njani.
Ye, siyakuzwa Ntombi Ndala. Manje nxa kunje kuthiwani, akusitshele sibili ngamabutshana.
Engingakutsho ukuthi iziki leyi emsebenzini thina abantu esiphila ngokuzisebenza, esiphila ngokuthi siye wodi izinto kwamanye amazwe sizothengisa ngapha, sibone ngani hayi singazi kumbe kwenziwa ukuthi asikayizwisisi, sikhona sizayizwisisa sikwanisa ukuthi siyisebenzise. Kodwa engingakutsho ukuthi okwakathesi limali ingakaqedi yona i-30 days. Orede emkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana langesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga nzima. So ngamafitshane ngingathi mina, hayi, ukusebenza kweziki lakhona akulethanga tshintsho. thina abantu abaphila ngokusebenza akulethanga tshintsho kithi thina abantu esiphila ngokuyawoda ngaphandle kwazo. Instead kwenze imisebenzi yakhe abanzima kakhulu ngoba abantu kabasathengi bekhala ngokuthi imali le kabakayizwisisi kabayizwisisi njalo la ma-rates ayo already asekahle avele abaphezulu emkambo omnyama.
Lo ngukosazana Charity Mpofu othengisa impahla ethengwa kwamanye amazwe sixoxe laye ekobulawayo. Uhulumende uthi iqinisaka imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig. Ele Iran lihlasele ele Israel ngamabhombu amaningi izolo kusihlwa lemadabuka kusanamuhla. Ele Israel lithi lelilise ukuvimba amabhombu aphose wonke kwaba labantu abambalwa abalinyazwe ngamabhomba abewiswa lelizwe leli. Ele Iran likhala ngokubulawa kwabakubutho abagcine isigodlo selizwe leli kwele Syria okubiwa ukuthi babhonjwe ngele Israel. Ake sizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance ekhuluma ngodaba lolu.
Indaba le Iran ihlasela kakubi ele Israel kuyindaba ebonisa ukuthi khona kulobungozi bokuthi kube lempi le eyomhlaba ebizwa ngokuthiwa khona i-World War, ngoba osokusenzakala yikuthi abangane sebezakuma ukuthi bathelele lo olwa lomngane wabo, okuyikuthi abangane be-Israel bazakuma le-Israel abe-Iran bamele Iran ngapha. Nxa kuyikuthi abasoze besabe, nxa kuyikuthi bazakwesaba abangane be-Iran, kutsho ukuthi i-Iran ingagcina ibhuqe kabuhlungu layo ngoba i-Israyeli ime lezinkulu ngale eceleni. So ke kuyinto ebuhlungu kakhulu le etshengisa ukuthi ilungelo loluntu ke lizaqhubeka ke lisephulwa, abantu bebulawa ngendlela engadingekiyo. Kuyinto esesabisayo thina njengabantu abangelamandla, ngoba kuyabe sokuphila abalamandla abenelisa ukuthi bachaya abanye babulala abanye abafana lawo labo Israel bona lapho. Kube sokusiba futhi ke ngumbiko kumbe esingathi yisixwayiso kuyo i-Israel ukuthi khona amazwe amaningi akhangele kwenzayo njalo kawajabuli ngesenzo sayo sona leso. Ngokunye kumele ukuthi i-Israel layo ikudobhe khonapho, lamanye amazwe futhi afuna ukuthi khona ancindezele amanye. Kuyabonisa ukuthi khona ukuba lo ncindezelwayo ungambona engalamandla, kodwa kungagcina kuqubula impike enzima engehlula lokuthi khona ingamiswa njani. So yiwo umbono engilawo ukuthi ke kulobunzima obuba khona.
Singathi baba Ncube, luyalungiseka yini udaba lolu lwe-Iran le-Israel kumbe vele sokuyamemetheka kuhluphe kakhulu?
Ukuphehlwa kwempi lokhu akusoze kuphelele khonapho, njalo impi njengoba sihleli sisitsho ayiqedeki lula, kulula ukuyiqala kodwa ukuthi iphele kuyinto enzima kakhulu. Amazwe anjengeZimbabwe ngiwabona edidekile engazazi ukuthi ami ngapi, ngoba kuwahluphayo ayafisa ukuthi adlelane lalawa awangasentshonalanga aphinde futhi abe sehlutshwa yikuthi kawalawo umbuso weningi abe sephinda futhi efisa ukuthi ngabe adlelana lawona lawa esingathi ngawempumalanga ama-Asian countries afana labo Iran. So ngokubona kwami iZimbabwe ukuthi ngama ngafika izazi ingumalulwane, ngoba ayenelisi ukuthi iye kuma ngapha ithi meli lungelo likaZulu kube nzima futhi ukuthi ifuna ukuncenga ngapha kulaba bentshonalanga, kube nzima ukuthi ibuye futhi ibe labo Iran okucacileyo. So iza kuma nje ibe phakathi kwendawo ibe ngumandawo.
Unumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika lithi akumelanga ele Israel liphindisele ngokwenziwe ngele Iran elihlasele ilizwe leli okwesabekayo. Kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa umhlangano omkhulu wamazwe athuthukileyo ozahlaziya udaba lolu namhla lakusasa. Ele Ukraine lithi lihlaselwa ngamandla ngele Russia endaweni ezithiyeneyo, lithi licela uncedo lwezikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
wenzi umandla
lo baba
mkhulu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sithuka lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sibonga kakhulu kusikuzwayo ukuthi ke sokuyaba le nkosi yamakhosi kwele Zimbabwe. Kutho ukuthi induna zesiphansi kwenkosi le ake sizwe ukuthi uNgwenya uthini. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela baba uDube kini nakubalaleli.
Yebo.
Hayi sikuzwile khona lokho ukuthi sekuzaba lo muno omutapa lo mambo ovele simazi ukuthi sekhona.
Singathi wena ukuthatha njani khonokho, ubona njani?
Angafuni ukukhuluma kakhulu baba uDube ngoba ngingakezwa ukuthi ikakhulu umambo uzasebenza kanjani. Kodwa ngokuzwa amahungahunga sizwe sengathi uma umuno omutapa uzasebenza njengenkosi yamakhosi. Ngamanye amazwi uzabe etshela wonke amakhosi into yokwenza, including izinto zakithi esazi kahle ukuthi zona ngokwesiko lethu zazithatha iloko esingathi i-order enkosini kube yizo esezisabalalisa leso siphakamiso ebantwini.
Akusuze kuhlupe koloku nxa ukuthi inkosi zakithi sezisiyakholwa endaweni ezingasizwa.
Khona baba uDube kuzahlupha, kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe abasemandleni bayakwazi abakwenzayo, ngoba uzokhumbula ukuthi sagcina laphana uhulumende ethe ngokwe-constitution yaseZimbabwe bona kabanayo into esingathi mhlambe isiloti kumbe into lapho umthetho ovumayo ukuthi kube le nkosi yamasiko kumbe ngithi eyomdabu. So siyabona ukuthi uma kwenzeke kanjalo abanye ngaphi kakhulu kwele Mandebeleni bazakuthatha njengokuthi uhulumende mhlawumbe uthatha isayidi ngale ngani, ngoba kuzamangalisa ukuthi njengoba wala ngale ukuthi kube kwinkosi laba omono mutapa labo mambo bona sebebekwa kanjani.
Amaphutshani kwe.
Hayi, ngivala njengokuthi ake silindeni sizwe ukuthi uzasebenza kanjani omono mutapa. Kodwa ngicabanga ukuthi labo bazaqikelela ukuthi lento ingadabulisiswa phakathi, ngoba abaningi basakhangele ngempela balindele ukubona ukuthi kuthiwe uzasebenza kanjani, ngoba siyakwazi ukuthi inkosi umzilikazi ekufikeni kwayo laphayana amakhosi amaningi azangilwe lawo ngokuzwa ukuthi ilamandla nje asonde athela ngaphansi kwayo yena waba inkosi yamakhosi ebavikela.
Ye, siyamuzwa lo ngubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esinkulu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya. Ngoma nje lisoke isikhathi sezokholo lwesiKristu silontuka miligomo.
Sangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibonani zihlobo zenkosi ezithandekileyo kumagumbi amanomhlaba. Sihlangane njengenhlala yenza kulo uhlelo lwethu lolu olokuvuselela umoya. Sizalithola encwadini ka-Exodus 14. Siqale evesini lika 18 ngabe ufundela khona kanje. UMose wathi kubantu, ningesabi, qinani nibone usindisa kaJehova aza kunenzela khona namhla, ngokuba baseGibhithe nibabonile namhla anisayikubuyeli babone naphakade. Verse 14, uJehova uza kunilwela nothula nina. Verse 15, uJehova wayesethi kuMose, ukhalelani kimi na, yisho kubantwana bakwaIsrayeli ukuba bahambe. Verse 16, lapho siyakuma khona. Phakamisa wena induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise. Abantwana bakwa-Israyeli bazawuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, le indaba eyaziwa ngabaningi ephezu kwembali yabantwana bakwa-Israyeli besuka ekugqilazweni elizweni laseGibhithe bekhangelele kubana bayezweni lesithembiso izwe laseKhenani. Yebo kambe lokhu singathi ihistory yabantwana bakaIsrayeli, kodwa ke sifunda sibona okuningi kule imbali. Abantwana bakaIsrayeli base bekhonona ngobana uhambo ababeluhamba lwase lubashaya enhlizweni sebekhathala sebedinwa. Baze bavukela lo Mose owayengumholi wabo. UMose njengendoda ayilokholo kazange angene phakathi kokukhathala kwabo. Nxa ungumkhokheli uphethe labo phethe khona, kungumlando wakho ubana unike abantu ithemba ekuphileni kwabo. Futhi lasezikhathini ezinzima ube seduzane labo. Nxa ukholwa njengoba ngikholwa abanye abakhokheli silabo okufana nje, nxa umkhokheli angitsho ababusi belizwe kuphela, ingabe ngubani othiwa ungumkhokheli, udinga ukubana abe lokukholwa kuJehova, ukubana uJehova ukhona izikhathi zonke. UJehova esimkhonzayo, zihlobo zami ezithandekayo, ufana nje lobusuku obembeswe ngamayezi amnyama ezulu, inkanyezi lenyanga kufihlakale kube emnyama kuthi bhuqe. Kodwa lokhu akutsho ngale kwamayezi inkanyezi lenyanga kakukho. Sithemba ukubana lawo mayezi nxa esethe edlula, inkanyezi lenyanga ziyakubonakala, impilo iqhubeke iye phambili. Abantwana bakwaIsrayeli baze befike esimeni esinjalo, ukuthi kwase kumnyama kakhulu emuva, kumnyama phambili, kumnyama lalaba bakhona babengasazi ukuthi babambe ngaphi bayeke ngaphi. Sizothi abanye baze bafisa ukubuyela khona eGibhithe. Nxa uphakathi kwenkinga empilweni kwesinye isikhathi, uyazibuza ukuthi ngifike njani lapha, ngoba impilo ivele iluhambo. Abanye baze bafise impilo yenduli yayizolo, eyinye yayibe impilo yesono, umntathu waphenduka kuso leso sono, kodwa asiloyisi asifise ukubana ungawuphila ngcono. Kodwa ke uMose uthi kubantwana bakaIsrayeli, ningesabi, lanxa sekumnyama impilo inzima lapha ekhaya, kungatholakali kudla, kungatholakali imali yamagetsi. Uthi uMose, ningesabi. Bonke abantu abaphakathi kobunzima ngithi kini, ningesabi, uNkulunkulu ukhona, uyayizwa imithandazo yenu, uza kunilwela, akasoze alishiye lilodwa. Sikhulekele uNkulunkulu phakathi komzimu esibhane labo, ngamunye ngamunye, ngemndeni ngemndeni, ezigodi ngezigodi, ngomphakathi wonke nje, sicela usilwele phakathi kwezinkinga ezisehlulayo thina. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabakhulu uNtungamile Nkomo, ungatshinyela kusasa, sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguJabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware eyeEduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantwana besikolo bedlala imidlalo etshiyeneyo.
Sinamaprojekthi amabili engiwayenzayo awamabhizinisi. Namaprojekthi abizwa ngokuthi Victory Access leEduPlay. Victory Access yona i-mobile application eyokufunda ebantwini abasediaspora abafuna ukubhala izinseka olevel exam. So nxa ufuna ukufunda, uyakwanisa ukufunda usebenzisa i-app lethu leli, and then ubusubuya eZimbabwe uzobhala ama-exams akho. And then i-EduPlay is a game-based learning application. Lokho sitsho ukuthi i-application yokufunda oyisebenzisa efonini, kodwa ufunda ngokudlala ama-game. So i-EduPlay le yona siyenzela abafundi abase-primary from ECD kuze kuyefika ku-grade 7.
Indaba ze-software development ungani azikaphumeleli kuhle eZimbabwe, kungaba kule ndubo ohlangana lazo na?
Asitholi amathuba okwenza imali ngoba amakampani amaningi awaba angabhadali kangako kubeni. Uzathola ukuthi ungazuqalise inkampani yakho eyokudevelopa i-software for amakhampani amanye. Ukuthi uthole le msebenzi kunzima ngoba amakhampani aweZimbabwe abona kungcono ukuthi ethole eyenzise i-software, elungisise i-software yabo kumakhampani angaphandle kwelizwe. Bese kusichiya thina singena amathuba okwenza imali. Okunye njalo futhi yikuthi ungazowathole la mathuba, uzathola ukuthi inhlawulo yakhona incane kakhulu ukwedlula lokho abakade bengakubhadala amakhampani angaphandle kwelizwe.
Kuyini okungabe kubangela ukuthi abantu bengani abethembi amankampani alungisa i-software aweZimbabwe?
Yikuthi nje i-industry yakhona ye-software development isasencane. For isikhathi eside bekungena amakhampani amaningi akwenzayo lokho. So ama-software amaningi akavela ngaphandle kwamazwe. Yikho nawo usuthola ukuthi abaningi lokho besayathatha ama-project or ama-softwares ayenziwa ngaphandle kwamazwe. Okunye futhi mina engibona kubangela yikuthi ama-graduate age awe-computer science amaningi akhona, bathi ma beqeda isikolo babe lokho bengakwanisi or bengenelisi ukulungisa i-software yokuthi ungayisebenzisa kubhizinisi.
Sikhangela indubo zonke lezi oziqambileyo, yikuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili ula mandla kumbe ithemba lokuthi okungaphumelela okwenza ukuthi uqhubekele phambili usenza lo msebenzi?
Kungenza ukuthi ngihlale kulelo yikuthi kunelithi lendubo eziningi ezifuna ukulungiswa and ngananzelele ukuthi indubo ungawukhangelisisa ngama-opportunity, ngamathuba. So kulamathuba okuqalisa amabhizinisi ngokulungisa indubo zabantu.
Ubona sengathi kule themba lokuthi uhlangothi lokulungisa kwe-software lungabe lukhula eZimbabwe?
Yebo, ukukhula luyakhula. Sibona ama-university amaningi asekhipha ama-graduate athe xaxa amaningi sibili awe-computer science and sibona ontanga abaningi sebeqalisa labo ukungena ku-software development. So yinto yakuqala esiyibona ezesignal yokuthi i-industry sikhula.
Nxa kulabanye abalaleleyo abafuna ukuthi bebenelise ukuthi basebenzise ama-applications bengathola njani?
I-Fixed Access App le futhi ngabafundi abasediaspora abafuna ukubhala i-intake all level in 1 year itholakala ku-Google Play Store. Ungahamba ku-Google Play Store ufike uthi Fixed Access uzayithola i-app yethu ilesihlahla green icon yethu and i-EduPlay yona le isaphakathi kokulungiswa. I-website yethu i-eduplay.africa.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa nomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani ye-EduPlay yona elungisa i-software. Asihlangaleni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Jabo Kamuze.
Yes, yabakhulu Dabaka Ncube. Wezemidlalo sixoxalo ezwachisa sibanda owethekelela kule Melika, siyawamukela kwestudio ichisa.
Ngiyabonga Dube, kunjani iMelika? Kumnandi kakhulu ke, hayi ungathi kuyaqandaqanda kodwa hayi kumnandi.
Hayi no, kuhle kakhulu. Akusitsheleke ukuthi ngamafutshane udingani lapha kule Melika.
Lapha eMelika bengibuyile ngibizwe ngu-Ilan Elken, uyamazi kakhulu somabhizinisi, wahlupha kakhulu obulawa ele kampani yakhe Asco Clothing. Ngakho wawubona ufanele ukuthatha abadlali benguqi kakhulu ezaleya le ndazi ebasa ngapha kwele Melika, abaningi besiza kuleyo amakolishi bezofunda bedlala le midlalo yenguqu. Sikhuluma nje nje abanye sebezikhwica mfundo sebefundisa ema-university, abanye bayasebenza. Njani ubonile besilabo Methembe uMeya onguye ke umqeqeshi wokugcina kwele ndazi ukuthola ke i-league title ngo-2006. Saba lalo ke o-Ektayo yamazwe Andrew Shue abaningi bambonile, uKelly Jacobson uDube la ebekhona, uJoffo wina i-BP Cup ngomnyaka 1994, uMbariki umfana wathathwa yele ndazi eChegude emncane wazodlala yele ndazi wasebuya ngapho uMbariki umso uChisone uMamba.
Sibona nje amajaha la ukhanyanzana aphumelela kakhulu.
aphumelela kakhulu abaningi bafundile beqile njalo bona abaningi sebeyiba bafundisa ba university njalo bebonga uIlan owabavulela indlela ebabisa kuleli lizwe lo Malcolm King wasichiyayo wabamselwe emgcidla lo Highlanders ngakho babisa laba bafana ke sebabisa lezimuli zabo sebehlala kwele meli
yeso kutho sibula abanye sebe ngani bahlumile siloku nokumakalisayo njalo lokho bencede ekhaya le grassroots soccer leyana babelayo kumi njani
yikho nje wabona umethembela leyana iqembu lakho kuthiwa yiBantu Rovers laye ke wathatha ke abanye abadlali wababisa ngapho bona abadlali abancane okuthiwa ngo-Eza bona abanake abaninginingi sebebabisile bathi laba bazalandela indlela eyenziwa ke ngu-Ilan ukubisa laba badlali kuleli lizwe
ye siyakhumbula ke sihlala nomijaha kuthiwa ngu-Ezra kukhanya ngazani bamethe igama ngebizo lakho
ye uthi abazali bakhe babe vele benithanda semsakazweni ngabo 90s kwabana uthi ezala abantu bamethe igama lokuthi ngu-Ezra bathi ke lawo zaba ngu-Ezra ngoba besimthanda kodwa ke manje uthi intathe ngamthabaza ukuthi abazali bakhe nxa bephila bebezajabula kakhulu kodwa manje hayi sebashona
kodwa nozenjani ubone ujako njani
unthintile kancane ngoba vele uthi kwakulandile kuzombona uthi ke yikho kwenza ukuthi azaphiwa igama lam so hayi into yakhona ingithinte kakhulu
ye singathi jesa awuzangumangala sibona umamba sengakana ukusibona lo Mathembe lo Thwelihle inkomazana labanye
ye kumhalisile ka uThwelihle semkhulu kakhulu umamba ngendlela emncane ngawayezacile anti bembona ukuthi hhalo kuwumfana kuyaphephuka kodwa namhlanje siyindoda emadodeni njalo sesifundele okumangalisayo
ye siyakhumbula nje abanye kade besethula ababehlangana lakho kubhuso siyakhumbula okunye u-Andrew Shube khuluma okunye okumnandi sekuzulale so ke singathi ke kwini okungathi wena kukubambile wabonthi abajahalakatanje
undlekisile u-Andrew Shube ekhuluma ukuthi hayi saphiwa imithi ukuthi zigeze hayi sageza manje wakuluma nxa ngizihlikihle emzimbeni kuluma kodwa izimuthi imuthi manje nxa ezama utshela abazali bakhe nezihlobo zakhe useze umuthi akula muntu omzwisa ukuthi kuyini khonoko kodwa ke wanqoba kakhulu u-Andrew Shube
siyakhumbula njalo ukhulumela ngokuthi bashaya iDynamos
bathaya iDynamos endlela enzima ke uthi wawuqala wadlisa iDynamos yabadla uthi sekubuya ke wazobuya ke sezotshaya lokho ukuthi umthatha phansi wayitshaya iDynamos yanqobela industry two
ye utuba ke khanya ngazani waba le nkinga lapha enqulwini bagcina bekhipha utheni
uthi lapha ke enqulwini bagcina bethatha ke umlenze lo bafake insibi phakathi uthiwa i-hip replacement ukuze ukuthi ahambe kahle uthi ngawayese kwelakithi eZimbabwe uthi ngakathi sinamhla ugogekile uyabonga ukuthi u-Ilan Mbisa wakhe lapha kwamnceda ngakho uyazihambela
kodwa akumangalisanga abafanele ukuthi bathi
kumangalisile ke thole ukuthi hayi ngamadoda hayi amade amadoda asuthayo kodwa ke bajabula kakhulu lapha emelini
ye ake sikhangele eminye imidlalo lapha thisa sikhangele ke umdlalo omkhulu wathi khona namhlanje kwele Britani sikhangele khona ngale
kwele Britani amaqembu ade ekhokhela phezulu ngalane ezemklomelo ke iLiverpool le-Arsenal badliwe bobabili iLiverpool edliwe 1-0 ke iCrystal Palace kwathi ke i-Arsenal team ke yasidliwa yasunvile emzini wayo emagumeni kopana e-Emirates Stadium ososithi iqembu lele ke lithi Manchester City elinqoba izolo ke 5-0 seliphezulu kwengalane zomklomelo shuti ngemklomelo embili 73 points Arsenal 71 Liverpool 71 kutshibana ngayo so sokuyiphunyuka le Liverpool sokuyiphunyuka
ubonani kuyagcina ngakusukume ngapha konke
ngendlela ekuyo yona kutsho ukuthi imbonakane iManchester City sizazithathela sokulula ngoba laba le midlalo ezayidlala imidlalo ke lula kakhulu kwamagama
yes ke singene njalo ke kwele Zimbabwe kumi njani
yeyi Arsenal Movers team ke ngene kulo nyaka ibe yithuthule FC Platinum Arsenal iyakhokhela nge 2-0 kodwa wagcina kwe 2-2 iCapes United yenze 1-1 leze busy Caribbean icheck uthi Pirates iwine kwakuqala yanqoba 2-1 inqoba iqembu le Wange Simba Bore yanqoba iDimari Dynamos 1-0 iTel 1 ke yadliwa yada 3-2 kukanti iBikita Minerals la ibe inqobile isidli Black Chiefs izolo chikeni yanqoba iGreenfield 2-0 Herentals ke yadlwa iMelika Diamonds 2-1 Ingezi Platinum Lea Lenders yathi 1-1 okuchiya ke Lenders idlala imidlalo yesithupha njalo le 14 points phezu kwengalane yezomklomela
yes njalo ukubona ngono ukuthi iLenders yathi chopo phezulu kodwa ke zokufika phansi ngale nxa sokufika kumaphethelweni
ugcina sokubi kodwa lo nyaka mbona kungcono mbona ke ukhayindu ke wisa iphethe ke team njalo ngasikhangela ke Dynamo sekukhonale phansi ngayo 5 kusukela phansi engalaneni ezomhlomeni
kuzwa kwini ikhanya ikhubeke phezulu
kwesikhathi iDynamo kule nkulumo eziningi abadlali bakhona abahlezi bengasiphathanga kahle labaqeqeshi bakho ngakho uhlala ungani kuyadiwa kuyaphikiswana yikho ngani yehluleka
Yes, siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda khona ngapha ke kwelomelika ngodela kusasa.
Ngiyabonga kakhulu Dube.
Yeah, lamhlanje ke hayi sesiyafika ke emapetulini othelo lethu. Siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda khona ngapha ke kwelomelika. Singahlukani ke sike sibone ke ebesigokela lamhlanje sibalukhulu. Webhanga le RBZ ukhona ngapha ke kwelomelika. Siqhuba lapha ke uhlelo lethu lamhlanje oluvalisayo ngumthembo sithembayo. Ukeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.